ula vele amabele wonke nje ahle achaya sesimancane utshani yangikhulumi ngawo inkomo ahambona ngathi sizahlinza sesikhathale ubuye futhi lapha amanzi enkomo hayi enkomeni ke sithwele nzima ngoba la madlelo akula lapho ezidla khona izilwane impisi kugcwele
Ezitolo sizwa kuthiwa intengo yezinto layo kayibambeki iphezulu kakhulu izinto ezifana labompuphu ochukela kuhamba njani
kwentengo bakithi kunzima lapha kithi lapha intengo hayi ompuphu bona lapha ambona ngathi babiza khona lesibili kubo 600 khona ngapho ama 50 kg kungahayi amafutha thinta osafa laba ochukela hayi kulobunzima mpela intengo iyabiza ibiza kanjalo especially emakhaya akula delivery ebuya yabe zitolo bahlupheka nje ukuthi abala transport bawoda ngawo transport amabhasi lamakhumbi ayadura so umuntu layo usuka adinga i-percentage khonapho yikho kakhulu okuhluphayo ukuthi ngakho akufana la kudala okubuyayo kudeliva ompuphu nje bangcono iziyaye zirawurawunde kancane iimota zakhona
abakuhulumende nxa belalele kuyini ongathanda ukukutsho kubo
uhulumende ngabe uyancedisa mpela kakhulu khulume lababamabhizinisi laba ukuthi khona kwesinye isikhathi bezame ukudelivela amashophu la asemakhaya kuzodila ama-N G O azame mpela ukuncedisa abantu beholiswe bonke kungathi thole sokuthiwa khona kulabatholayo kulaba angatholiyo akula yini umuntu phela okuthiwa ungcono kunzima kwabuya futhi kwathiwa lalapha izinto asaveli phandle yikho lapho sokuhlupha khona ngabe uyehlisa konke lasemabhoda lapha kuncediswe bona labo abawuthola ngaphandle bewode labo bezoncedisa emakhaya.